I think yena nguwa deploy abantu ukuthi bedubule ngoba nakasoze zike into enjengayona leni clear umuntu lana waye ema sina ama video waye ema nathi from our former soldiers waye ema wazwachayo ngomunye wakhe ukuthi angadubuli straight umuntu kumbe waye mchayela khona ukuthi uyaphuza kumbe waye mchayelani ngasoze sike kwazi ngoba na kodwa ke ama video silawo lokhane ke akusoze kusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngoba nalakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule amapolisa ayedeployiwe bamele bezidefend bekhuluma amanga amasotha ayedeploywe bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone besiwestela isikhathi lapho besithi bona hayi ngama-businessmen lokhana yinto esingayifuniyo loba zobe sidobhe kusukumbe esikhathi bani asifuni into ezingazani kazicedakali kuzasenza khona lokhana kusasa singakuye kuvumela lokhu bagcina besithi bona abantu begugrawund babulawa ukuthi khona vele bona babedubulana bodwa ngoba bama-distant hayi lombhobhi khathesi bona bethi bona hayi ngama-businessmen asobantwana thina bachaye ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela yi-soft coup babekhupha ama-criminals around umkhaza sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngemino yabo leyo bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezu kodaba lona lolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into leyo eyenzakala kuthiwa khona uChamisa ngabotshwa leyo omzuri wabavelani badlula kukho lokhu undaba liyisitoli badlula kukho lokhu onkomo badlula kukho lokhu odake ngabana laba abakhona badlula kukho lokhu lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngabotshwa ngahlala i-stockscan so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshwa ebotshelwane ukuthi wenzeni uChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho yena leyi mhlaka-1 August uChamisa kwakuzama enza ukuthi eboshwe kuyini eyabe ebotshela ukuthi wenzeni.